tuzabona abantu bese ngale bese bethi ngalezo zileyo fakitha i-ivory yakhona ayingathengiswa kuthi lazo zalezo elithi ziningi kulamanye amazwe angelalutho hhayi sithengiselani ne-afrika kuphela siyakubekwa si-afrika abantu vele balutshwana bangabasesimeni sokufuna ukuthengiswa esikuthoyo ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebelokhu besheya ama-resources afana nani kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kuthiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala ekuthuleni kwenyamazana ngoba silama-resources amaningi avalelweyo bayakwazi ukuthi uya will observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreement izivumelwano lezinqumo etazethilayo so kelepho ngibopha ngoba bona balamandla abanye okuthi bebophelesha kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu
siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona bake behlawulwa
akukho so kumthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu azibizo zikahulumende ngezesabantu yikunanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana ethize kuyalokhu esikuthi i-campfire i-campfire i-community ithungamela i-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka inzuzo yakhona iyakiyo lo mcabango okhona awukabhashwa kuhulumende sizawudiscussa thina njengeministry sisazowisa kwi-cabinet umcabango lowo ngowokuthi siwe lesikhwama isikhwama lesi esizabe okokuqala sebesithola imali sebe siba le-special quota for hunting inzuzo yakhona yonke iye khona phana ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela nxa kube lemva besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe yithi lapho omakhelwane kubobutswana zambia namibia sebelokuyisikhwama okunjalo but thina siyakustarta siyabona lapho kulama-witnesses khona ngoba ungacreat-a futhi i-legitimate expectation yehluleke ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu so sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sanele yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa nxa kungamanzi sithole ukuthi kulamanzi ngoba singahlala siriyektha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli njalo kuyaqhubeka kumemetheka ugcine phese konke umuntu eselo hlupho sifuna isuke le mpendulo ezafinyelela bonke abantu ukuthi kungaze bafike kuthini kube le ngozi sizame ukuthi sivale ingozi ingabi khona indlovu zithole amanzi lapho ezihlala khona nabantu bethole amanzi lapho abakhona nxa kusenza sifake ucingo oluphezulu ukuthi zingaphumi zisiza lapho okuhlala khona abantu zihlale endaweni yazo njengoba sokuthi zivule ukuthi ziyakwanisa ukundlula ziya kwamanye amazwe.